So we see card descend up of VOA in the valley.
Kanjani zilandaba kulamulela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlaka 12 uNkwenkwezi 2020 noChrist Gande. Endabeni zethu namhlanje, umsekeli kamphathi mgambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mtoli uveza ukuxabana okukhanya sokuqhamuke kubandla lezanupf.
Ungakhumbula ngemva kwekhu kwaba kanje especially kwi-information desk lapho uJonathan Minister of Information, the Permanent Secretary, uGeorge Charamba, base befilwa openly.
Kona kubandla eliphikisayo ele-MDC bekunomhlangano webandla leli okutshengisa usekelo wokutshamisa, kodwa amalunga edale amathathu abalisa umtaka Morgan Tsvangirai, uVincent Tsvangirai ubengekho.
Bebekhala ngokuthi yena iZanu-PF ayikwazi ukulandela umthetho okuthiwa yi-constitutionalism, the rule of law. Babo bathuthuma benza the same thing.
Amalungiselelo okuvula ilizwe leMelika aqhubekela phambili lanxa kulokhu kusifa abantu abaningi bebulawa ligcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. Umsekeli kamphathi mtambo ogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mtoli uveze ukulwisana ukukhanya sokukhona kubandla lezanu PF izolo ngemva kokuchothoza umphathi mtambo wakhe unkosikazi Monica Mutswangwa esithi usebenzisa umsakazo kahulumende oZBC lomyeni wakhe umnumzana Christopher Mutswangwa ukulwisa izitha zabo. Umtoli wethule amazwi la enkundleni yeTwitter ngemva kokuba iZBC yethule udaba lapho umphathi ntambo obona ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwi omnumzana Sibusiso Moyo axolise khona kuhulumende weTanzania phezu kwamazwi kamtoli awukuchothoza indlela eleTanzania eliphatha ngayo imizamo yokulwisana legcikwane leCoronavirus. Lokhu kukhanya ucunule umtoli wahle wabhala la esola unkosikazi Mutswangwa lomkakhe, kodwa uphange wacitsha insolo yakhe kuTwitter. Udaba lolu luza ngesikhathi omunye wabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Shingi Munyeza echothoze uhulumende kaMnangagwa ngempela viki esithi ukhokhelwa ngabantu ababi abangamasela njalo abahlukuluza uZulu. Uthi uhulumende lo ulakho ukuvukelwa ngabantu. Abanye bathi izehlakalo zombili lezi ziveza sobala ukuthi akuhambi kuhle kubandla lezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kusobala ukubana kukhona ukungahlalanga kahle ebandleni elivusayo lezanu PF ngenkulumo lezi zikhona. Ungakhumbula ngemva kwekhu kwaba kanje especially kwi-information desk lapho uJonathan Minister of Information lo Permanent Secretary uGeorge Charamba base befilwa openly kumidiya kutshengisa amacele. Lokwamanje kuyabonisa ukuthi kungabe kulamacele akhona alwisanayo phakathi nakwebandla elivusayo. Izinto zonke lezi akufuzanga uzikhangele uthiye lokho okwenzakeleyo kunyanga ezimbili ezintathu ezedlulileyo lapho abafana be-youth uThenengamu lo Secretary uMathuthu Louis Mathuthu lapho abaphuma khona besithi kulabanye amongst bekhuluma ngabotagurei lento ezifanayo. So mbona ngazathi ibandla leliyana selihlupha ngokuthini lakhiwe ngama-factions amaningi and bonke laba bantu kuyabe bengamagroup abangisana hatshi ukubusa kuhle kodwa bebangisana ukudla.
Omunye wabacebisi bakamongameli Mnangagwa umnumzana Shingi Munyeza uchothoze uhulumende kaMnangagwa esithi ukhokhelwa ngabantu ababi abahlukuluza uZulu. ngokunjalo uthi uhulumende lo ulakho ukubhidlika ilobani ungathini ngalawa mazwi
okuthiwe ngumfundisi uShindi Munyitsa ungathola ukuthi njengoba la ukupresidential advisor kuphakhi engabe elayi elabanye abalinyicile ngoba ukuthi uzofaka kusonesiyani i-position ukuthi u-advise upresident if either there is a team osebenza layo within ama-factions ekurecommendileyo so ngathola ukuthi laye uyabe ukhulumela i-faction yakhe kuza evele iZimbabwe it either kusetshenziswa izinyanga ukuthi zingani ziphutshisiwe kukhona ezikutsheliweyo kumbeni abezenkondlo ukuthi kungani i-spirit laso i-holy spirit ibatshele something kodwa zonke kuya kwi-script sezano esitsho something from a-faction eyinye so mbona ngazathi zonke zona ezizinto ezikhulunywayo ezenzakalayo zitshengisa ukungahlaliseki kulaba ababusayo njalo kukhona enye i-group yabe isikuplan lokhu ungakukhangela pre iku kwayenzakala izinto ezazifana nalazo nezi until yafika ku full scale yenzakala iku ya 2017 so nakhona lokhu kungabe kusitshengisa ukuthi kungaphuza ukwenzakala kodwa kukhona okwenzakalayo
umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebheju likazulu ubexoxa lo ntungameli Nkomo we studio 7 ekubulawayo imizamo yokukhuluma lomtodi lomthwangwa yehlule ngoba bebengadobhi incingo zabo ibandla le-MDC Alliance belilomhlangano walo eHarare izolo lapho amalunga edalela ephalamende awaleli bandla etshengise usekelo lwawo kumkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa kubikwa bekulamalunga edalela ephalamende phose wonke aweHarare ngaphandle kwabathathu abangathumelanga amazwi okuxolisa ngokungayanga emhlanganweni lo ababalisa umtakamuyi umnumzana Morgan Tswangirai Vincent Tswangirai lo wake waba ngumeya weHarare umnumzana Elias Mutsuri kodwa abanye abathathu bathumele amazwi okuxolisa ngokungayanga kwabo emhlanganweni lo umhlangano lo ubikwa uvumelane ukuma loTshamisa ngesikhathi kulokudonselana kobukhokheli lecele elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe lo mhlangano uvumile njalo ukuthi amalunga aleli bandla awedalele ephalamende eqhubeke ekhalala imisebenzi yonke yedale njalo lokuthi inkokheli icwayisise kubalandeli bebandla ukuthi kwenziweni ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda
into ethiwa yimpisha imposhi ingabangoza umqinisa kavuleli umchilo wesidwaba into engelakhanda engelamshwila abantu be-MDC thina sibona ngani lebezano PF akusafaka kusehlukananga sokuyinto yinye bebekhala ngokuthi yena izano PF kayikwazi ukulandela umthetho ukuthi ayi-constitutionalism le-rule of law labo bathijima benza the same thing uChangirai wavela waqalisa wavota wazithekela imbuza e-appointa ama-vice president amabili okungekho emthethweni kodwa kathesi namhlanje abantu be-MDC babhizi bagqasa ukublame izano PF bathethisa ama-judges angabenza ama-judgments afeva bona arayili amabona bangahamba e-court lama-case abo avele ekhanya nje ukuthi i-case le-case leyifile ayidingi rocket scientist ayidingi ukuthi uzibe ligqweda bafike bawaluzi bakwazi ukuthethisa ama-judges bakwazi ukusela izano PF kodwa izano PF ayishiyo eyathi uthi uChangirai a-appointe umzuri loTshamisa izano PF ayishiyo eyathi uChamisa abize abantu abangani bakhe bezinasu bafakane bamfake esikhundleni emlenseni ekhonapho ngelanga lemfo lomngcwabo kaTshwangirai izano PF yayingekho khonapho izano PF ayishiyo epheni uoni umashabile ahambe ekhoti kolukolokasebekwenza kablame izano PF selenini izano PF kwi-credit nento engekhoyo so mina ngibona nje ukuthi kwe-provisini leyo angikwazi ukuthi bangingena kuyini abantu abafundileyo kumbe babhele esihlahlabane ngibona phethetho bani enza abantu nje bahlangana amakhanda izinto abazenzayo kazi ngisi and into yobuhlungu ukuthi bebesicela ukuthi bona yilaba abangamademokrasi abangamademokrasi kodwa idemokrasi yangikhona leyo abade bekhuluma ngayo abayilandeli basikhethela nje umgao umkhaze uthamisa uzenzela njengomkhaze sibona ngomkhaze lokho umkhaze nje osakhulayo ukuthi nje indini yofuture sabe sibeni dictator nje enza njengomgqabo enza into yakhe uthi very dangerous for democracy and kuyingozi kakhulu elizweni leZimbabwe ngoba sivele sisukuluzela kakhulu izalo kuye sicabanga ukuthi sizaba le option engcono kodwa kubona bavota nje imvoto yabo enze kube wese
manje ngokubona kwakho ubona ngani kwenziweni ikakhulu nxa sikhangela ukubana ukhetho luyeza ngomnyaka ka-2023
ambition post leyenziwa nge-MDC iku-2023 uzafika belokho bebangisana izikhundla belokho becothana ephalamende bakuyihlelane belokho besenza so uzaluphiwe sizawina futhi belokho besenza so okungasiza nje ukuthi ngabe abantu bahlangana bonabo abanye abangasobe MDC kanye abezanu-PF abangazake babe involved entweni ze-MDC ngento zezanu-PF mhlawumbe unkosana moyo labonowamanyika labanye abantu zemakhaza abuye umuntu wazaucafisa nokuthi ngabe kumbe u-Strive Mahliwa u-interested ku-politics kubuye le movement entsha ezadeliver ifuqe izifiso zabantu imele abantu hathi lokho okwenzayo zanu-PF ne-MDC kuqalise i-movement entsha ezaba namandla ihambe ebantwini yanelise ukutshalenje zanu-PF ngo-2023 otherwise lokho kwabo-MDC kudalisa isikhathi ngamadlwane nje ngamatope akuyiwa ndawo
kodwa siyabona ukubana bakhona abanye abakhokheli abanye abathi baqotho abafana labonkosana moyo labonowa manyika kanti pho abantu kungani bengakhangeli ukuthi bavele bakhona abanye bakhanya bekhaliphile abangakhokhela ilizwe befuna kubuya abanye abatsha futhi
okokuqala usuphe ukuthi abantu bebedakiswe ithothotho ye-MDC kusukisela ngo-2000 abantu bezibabheka bacabangi enarrative bacabanga aiza wezanu kumbe we-MDC yilihluphe esinalo oto ukuthi sivalelwe engqondweni zethu ezivayenile zesimbili esingasisindawo onkosana moyo uhlupho lalo olukhona yokuthi ngamadoda aqotho ngamadoda akhuluma into ezilomkantsho ezilomsoco ezingafika izwe phambili akonowamanyika kodwa-ke uhlupho lwakho yokuthi omunye ungale ulokuyinto kwakho okuncane ngaye labantu bakho abangu-5 nomunye laye ulokuyinto kwakho okuncane labantu bakho abangu-5 okungasisiza yokuthi bona babonkosana moyo lakomanyika labo basithengisele ukuthi bangabakhokheli abacabanga ngeZimbabwe ngokuthi bona baqalise labo babambane babayenze into eyi-1 ezahlanisa wonke umuntu kube yi-narrative entsha echallenja indawo ekhipha abantu kulokhu ku-MDC lezanu-PF lezo sezivulele ilizwe ngicabanga ukuthi ma kungenziwa njalo mhlawumbe sibeke sikhulume labo sibagoluze ukuthi kube lo mcabango onjalo ukuthi bona baqalise ukusebenzelana ndawonye benze into eyi-1 mhlawumbe lokho kungasiza ngoba lokho kwezanu-PF ne-MDC zinkabe ezidonsa zijikile yabelokho yibhoda ndawonye ngamadlwane nje akuyiwa ndawo ilizwe ngeke liphinde lilunge sekungasikhangele i-MDC lezanu-PF
lo ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lithi owayengumeya wedolobho le-Victoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini ulandula ukuthi waloba incwadi yokuthiya umsebenzi. UDlamini uthi elokhu enguye umeya lanxa kube lokhetho ngempela sonto lapho ukhethwe khona umnumzana Rich Mguni. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lezimlive.com lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wethesa uhulumende ukuzama ukubulala unobhala obona ngokuqoqa kwenhlelo zebandla lakhe umnumzana Amos Chibaya. UChamisa wethulela amazwi ngemva kwengozi yemoto eyenzakale ngempelasonto lapho imoto kaChibaya ichayane lenye ebeyichayelwa lipholisa lensitha LSDIO. lethi iphephandaba le Daily News lithi umkhokheli ocelele MDC uNkosazana Thokozani Khuphe uthi amalungiselelo omhlangano webandla omqoka iCongress asekusibanga esikude. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli. Bemfisa ukuthi audio yami le mayingahamba iziyefika la kubaba umphoko. Sibonile impela ikhoti senza umsebenzi oncomekayo isithi laphana uMakhuphe akube nguyena obambayo laphana kuMDC ngoba uChamisa ungene ngokungemthetho. Mina nje ngoba bensithi mhlawumbe sokungenzeka is politically motivated izinqumo ezikhishwa yileyankantolo. If izinqumo ezikhishwa yileyankantolo zi-consistent, sicela la ubaba umphoko ehambe enkantolo eyosho ukuthi no, ngesikhathi kuqunjwa phansi ubaba upresident uRobert Mugabe yena nguye ofanele ebambe laphana njengo president ngoba isekela likamongameli elalisele kwakunguyena lizakhumbula ukuthi umhlonishwa ubaba upresident laphana uMnangagwa ngesikhathi kuqunjwa phansi uMr ubaba laphana uMugabe yena wayesepostiwe, so he was not an active member yeZANU-PF. Wayesexoshiwe exoshwe ngupresident. So umuntu wayefanele bahambe laphayana ngokomthetho sisekelo wayo iZANU-PF ngokufanele kube nguye umphoko. So njengoba ikhoti siyibone isenza ijudgment in favor of uMakhuphe, besicela ukuthi layo baba umphoko laphana ezame igijime enkantolo ngoba besifuna ukumbona laphana laye inkantolo isithi kufanele kube nguye obambayo laphana kuZANU-PF. Sifuna ukubona layo umphoko laphana exosha ama members of parliament ezanu PF angafuni ukumlalela njengoba njisha ilokhuzeni sibone uMakhuphe exosha abalandeli MDC alliance. Besifuna ukuthi iinkantolo lezi zibe consistent ngoba uMakhuphe ngesikhathi uSangrai Sifa lizakhumbula ukuthi uMakhuphe wengasa attend ama imihlangano yeMDC, kodwa umphoko lizakhumbula ngesikhathi kuqunjwa phansi ubaba lapha noRobert Mugabe kwakunguyena owayelokhu engu-vice president, so he was an active member ezanu PF. But sibone laphana inkantolo isithi uMakhuphe akabambe, so besicela ukuthi inkantolo lezi zibe consistent. Sibone laphana ubaba umphoko ethatha amandla eZANU-PF kusiba nguye acting president. Lizakhumbula ukuthi umhlonitshwa laphana ubaba upresident Emmerson Mnangagwa vele akangenanga kungemthetho, wangena nge-military coup. Okhulumayo laphana ngugifti Mfokasonduku Tanki.
Bonani bantu bakithi, linjani ngezindawo? Hayi, sibona lokho kwezimbabho kuyangisayo lo. Ayazi uMnangagwa wayeyangisa, yazi wakufakela amahloni lokukuphi. Naba uRamaphosa upresident wavotelwa ngabantu, wavuka efakaza kahle ngezimali ukuthi imali zosebenza so waholisa abantu bakhe kahle, umuntu wavotelwa ngabantu not uMnangagwa lapho. Abantu abafosta ukuba ngupresident endele upresident akumfanele vele ukhatshana kakhulu ukuthi ebe ngupresident uMnangagwa. Kulo muntu ongaboniyo lezi ezi zakhe vele ziyafakaza ukuthi uMnangagwa vele uba president akumfanele. uMnangagwa akayifundela ukuba ngupresident, ayefundela ukuphatha abantu nokuthi kuhlukumeza abantu ngale ndlela. Buka nje lento eyenzakale kulento kulamantombazana kobulawayo ikuground ivele kahle ayikakapheli emathebuleleni ihlaqhubeka. Awungitsheli ukuthi ubaba abangamadoda nxa betshaya umfazi bemtshaya ngedokipiri, ubaba ngempela kuthiwa ngamaphoyisa kuthiwa ekhaya kulamalungelo ezimbabwe wonke umuntu ulamalungelo, kodwa laba bantu kumele bebotshiswe, kumele beyijeli laba bantu labo. uMnangagwa labantu bakhe kumele beyijeli kambe abantu aseqeda abantu ekhaya. Awungitsheli khona le corona ungathi siyayenziwa ngabantu basisindebele ngendlela abahlukumezwa ngakhona kuka manje bagcwele ejele, manje bayabotshwa, abantu bayatshaywa, kambe abantu beyezeni bephile njani? Ngapha uvalela abantu engela kudla uthi abantu bephile ngani bengadli?
Yebo bazibabo siyabingele ngalonke nzila bakuyosezi siyabakulelela siyalithanda kunye ukuba ngalisana. Abantu abaqamba amanga kuthiwa kulabantu abaqamba amanga kodwa bakhuluma into eliqiniso ngoba yayenzakala injengokuo kanti ubaba yena ubaba upresident wethu uMnangagwa waqamba phela amanga layo wathi yena ama-passport ithathisa abantu for 6 months watshintsha wathi 9 months 8 months kodwa abantu abathatha ama-passport ngo-2014 abakawatholila namuhla. Sesithina sesingaminyaka sithethe ama-passport imali yahamba kodwa kasikawatholi imali. Akunamuntu othengisa ithukela esitolo sakhe engalayo esithi letha imali nzayawoda ngikuphathi. Waqamba phela laye amanga kabotshwe, kanti yena uyesatsha njani ukuthi ebotshwe la upresident ngoba laye ngamanga
wona lawo sema passport yethu ephume nxa kuyikuthi wayengasambi imali ngoba amapassport wayefanele eqede 5 months kodwa amapassport eqeda 5 minutes abanye abathathayo amapassport abaseko bafile kathesi beshiye imali yahamba khonala ipassport leyo bazayithengisa futhi kabili.
Salibonani balaleli be-Studio 7 lokhulumayo ngumhlanhla osebotswana eFrancistown. Ngithanda ukubingelela umama wami oselufane esigabeni semalungu ukuthi mama khula uze ukhokhobe. Ngiyabonga ngothando owangikhulisa ngayo namhlanje sengiyindoda sengikwanisa ukuzisebenzela ngisaphothele emuli yami. Ngiyabonga.
Linjani umfiti yomina ngimadida ngithi yethu Mother's Day mama wami. Oh mama wami ngiyakuthanda mama ukhule uzukhokhole ngowangigcinayo ngoba wayenza ngento enje namanje engikho khona. Ngiyakubonga ngifisela usuku oluhle kakhulu anginawo amaningi ngabe nginawo mbenizo kutshengisela njengoba sibekuthi kulockdown le akunalutho engakwanisa ukulwenza kodwa ngiyafisa ukuzokwenzela okusenhliziyo yami mama
wami. Studio 7 hayi thina siyaphila ngikhuluma ngisegogwe ngumama into esizisa ubuhlungu ngomkhuhlane lomi siyawuzwa shuwa ukhulunywa emarediyeni ukuthi-ke sibone abe-health labo bake bazosifundisa ukuthi sizivikele njani asibaboni okutho ukuthi vele thina hhayi siza kupasiphele ngoba nxa ungalalelanga irediyo kathesi amarediyo akasela mabhathi ukuthi ulalele nxa ungalalelanga irediyo akulalisho esiluzwayo kanisisoza abazama be-health bake babuye ngaphegogwe basifundise phela lathi uwenzela ukuthi lathi senze khona ke siyabe sikutshela nxa kungazaba bekhona eduze akusho ukuthi siyapha sisimsemsebenzi ngoba kasiboni lutho lokuthi ngababuya basenti senze njani sizidingele nxa sikukwanisa ukuthola khonokho kuyabe kumele sikusebenzise sisebenzise njengakhonokho. Ngiyabonga ngitshela ukuthi khona liyifikise labo beze abe-health ukuthi hhayi kababuye ngapha egogwe bake bazosindisa sisemaruveva lapho esikhona. Ngiyabonga basakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele-South Africa selingene kuviki yesikhombisa ilizwe livaliwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa kubikwa iningi lisithi imigoqo le kayekethiswe ngoba uzulu esethwele nzima. Indawo e-Amsterdam eyazakala ngemisebenzi yokuthengisa imizimba ijwayelekile kakhulu kulabo ababe bevakatshela lelo lizwe bevela kwamanye amazwe. Kodwa ngokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus kubikwa amantombazana ayenza lo msebenzi esethwele nzima ngokuswela abathengayo. Ngesikhangele ezivela ngapha kwelemelika. Inani lasebebulewe ligcikwane le-coronavirus elizweni leMelika selifike kunkulungwane ezingamachumi ayithoba minwembili 80,000. Kodwa umongameli Donald Trump uthi igcikwane leli selinganeno. Lokhu kutsho ukuthi izigaba zelizwe zizaqhubeka zivulwa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngokuvulwa kwelizwe leMelika ngesikhathi abantu abaningi belokhu bethelelana leli gcikwane abanye bebhubha.
Umehluko wakhona wokho omkhulu kakhulu. Siyabona endaweni ezifana le-New York, sengikhulumela nje ngapha e-America, endaweni ezifana le-New York yikho lapho ade kwi-epicenter, i-epicenter yali gcikwane leli. Siyabona ukuthi i-social distancing isincedile kakhulu ngoba ikhevu yakhona isisiya phansi. okutshengisa ukuthi i-social distancing iyanceda kakhulu ukuthi ilimite ama-infection. So singakhangela imodeli le eNew York isetshenziswe around across the entire US and even around the world. I think inganceda. Inkinga esilayo siyibonayo ukuthi kwamanye ama-states abafuni ukulandela imodeli le, sebefuna ukujakha ukuthi bavule ngoba umkhonomi sebegijimisa umkhonomi. So iware khona kakhulu yona le yokuthi kumele siwaricheke ngomkhonomi noma siwaricheke ngempilo zabantu. I think i-question ekhona le, and i-question ezomele abantu bayiphendule, and not only ukuthi baphendulelwe i-government or ngama-states, but personal ungumuntu kumele u-consider ukuthi i-safety yakho inganganani lokuthi ungaphila kanjani. Obviously kuzomele si-adjust into eziningi.
Ubona ungani kungenzakala yini esikuzwa ukuthi kungayenzakala ukuthi abantu kuthiwe babuyele emsebenzini kuqale njalo ukuqhamuka kwegcikwane leli?
Ye, kusho ukuthi igcikwane leli mabe ngafosela nje abantu ukuthi sesivulile kuyalani emsebenzini, kube ngazange bafake imizamo emake sure ukuthi kuba le social distancing, abantu bagqoka amamaski emsebenzini apho kule temperature testing. Izinto eziqakathekileyo zona lezo, ngoba angeke uphombe ukuthi ebantwini buyelani liyoqala ukusebenza. Sibonile even lapha amakhampani awenyama kabo Tyson bagcine bevala, even though uPresident Trump ezama ukubahosela ukuthi bavule, bathi asingeke sivule ngoba ama-conditions akhona angavumeli ukuthi abantu babe seduze kanjalo ngaleli gciwane. Ngoba yes, sizayibona i-second wave ibuya sibili, kufe futhi abantu abaningi. So I think prevention at this point is better than cure.
Lo ngumnumzana Dan Moyo osizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia.
Hello. Yeah, what do I say? How can I help you? We are good at that part.
Come on, you can't let me be. Mama, come up and get in the hand.
Soke ingoma kaGazeli Mnyama ihamba labangani bakhe besigcibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi sikhangele inhloko zendaba. Umsekeli kamphathi Ntambozwe kwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutoli uveza ucabana ukhanya sokuqhamuke kubandla lezanu-PF ibandla eliphikisayo ele-MDC Alliance belilomhlangano okutshengisa usekelo ukuchamisa kodwa amanye amalunga edale azange ayekhona abalisa umtaka Morgan Tsvangirai umnumzana Vincent Tsvangirai. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivale lisayo igama nguChris Gande. Ngisithi nxa lifuna ukulalela indaba zethu njalo lingaya ebulenjini be-internet ku www.voandebele.com.